Mina kuyangidanisa ngoba ngiyafika nje mvelele ekhaya. Bengingakwazi ukuthi akasekho, ngikuzwe ngabanye endihlangana labo edrobheni ukuthi hhayi umnumzana ebelisebenza lonke usedlulile emhlabeni. Ngingathi-ke nguye owenza ukuthi kube lo mthetho wonalo owe-Traditional Healers Act, nguye owenza ukuthi izinyanga zaziwe, kuzanywe lokudilizwa ukuthi izinyanga kayisizo athakathi ama-witch doctors. Sisebenza kuhle kakhulu njalo loba kuyini obekuhlupha bengimfonela ngoba nginjenje ngile business card lakhe. Nxa kade kukhona obekufana ukuthi ngimthinte embona kuphambanisana lathi, bengimshayela sikhulumisane kuhle kakhulu. Kokunye sebe singavumelani well ngamasiko, kodwa-ke sebe sikhulumisana kuhle. Layanitshelo kwakhe langimtshelo kwami.
Inhlanganiso zenu bezisebenza zonke?
Ye, bezisebenza zonke. Sisebenzisana njalo sihlanganiswa i-Traditional Medical Practitioners Council. Lapha ngayinye ngayinye ihlanganiso ilommeli wayo, kutsho ukuthi izinto besizibumba sindawonye, thetho eqondana labelaphi bamasiko. Yikho-ke ukufa kwakhe hhayi kuyasidanisa kakhulu.
Kuyini elikukhumbulayo ngesimo sikamuyi?
Ekucinaneni kwami laye sagcina sisemhlanganweni wokulungisa khona lokho ukuthi i-act yezinyanga kakuzange kulungiswe kuhle, ilokhuza i-Witchcraft Act, ilungiswa ngabantu abangasizo zinyanga ephalamende, kuthiwe izinyanga okuyizo eziyimvovu. Abantu abasemasikweni bayacelwa labo ngithi iphalamende ngeyabantu bezimbabwe ngabezimbabwe, lanxa singayisiwo ama-parliamentarians basicela sibancedise ukuthi lapha kulapha lapha kulapha lapha kulapha.
Ibe kule nkonzo yakhe lamuhla enkonzweni ye-Anglican eHarare.
Ukulapha umuntu asile kungamandla kaNkulunkulu. Wena melaphi awusiyo nyanga, inyanga uNkulunkulu lamadlozi, wena uyisithunywa kuphela. Umuntu oyinyanga ngenxa yesonto yakhe imvumele ukuthi welapha asize abantu. Kholokho engikutshoka kwemukelwa ngamakholwa, kodwa sasiwathi ithini.